sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani silukandaba mfakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 23 Mpalakazi 2019 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga leKhisimusi, kodwa iningi lihlaba umkhosi ngomumo wezomnotho welizwe.
Owakathethi vele singathi thini iKhisimusi izadiwa mhlawumbe laba mebabalendiva eGoli, kodwa umuntu ohlala lapha eZimbabwe City osebenza lapha akula iKhisimusi vele angayidla ngoba imali yakhona vele ayeneli lutho.
Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu i-5,000 bevela kumabandla ezombusazwe athiyeneyo bebecupha mgano munye emcimbini wokuthakazelela usuku lwe-Unity Day emabolene esigabeni se-Lower Gweru, lapho iqembu le-Dynamos elincikilane khona lele T1 izolo.
Kithi lapho engikhona ngakuthatha njengo-MP, ngathi mina ngu-MP womuntu wonke. Asibamba nenini Dynamos, ngiyabonga kakhulu ibuye all the way from Harare. Ngibonga ubaba Mario babuye bonke ibhodi ye-Dynamos.
Kodwa kulabanye abathi ikhefu le-Unity Day libakhumbuza okuthunuka inhliziyo zabo.
Ukhuluma lomuntu owahlukuluzwa kakhulu ngalesi sikhathi, ngibona le ilanga leni lithi ukukhumbula abantu ababulawa ngohulumende ekhangelela ukusiqeda emandebeleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi kube lilanga leKhisimusi, kodwa iningi lithi le kuza kuba iKhisimusi embi kakhulu ukwedlula wonke solokhu lizwe lathola umbuso okhululekileyo. Ukudla lenye impahla emqoka empilweni kaZulu, intengo isiqanse okwesabekayo njalo okunye vele akusabonakali ezitolo. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi ukuze sizwe ukuthi ilanga leKhisimusi liza kuba linjani lonyaka.
Hey, okwalonyaka kunzima kakhulu, esingakusho ukuthi thina lapha eZimbabwe iKhisimusi asoke siyidlale ngoba imali yakhona khathesi abantu sebeqasile ulala ema-bank usiyalayina elikhesh uzathiwa 200 bond engasoke vele ithenge ngitsho lutho, ngoba khathesi nxa sikhuluma irayisi 2 kg eyodwa i-45 bond. So okwakathesi vele asingeke sithi khona iKhisimusi siyalungiselela. Into enginanzelelayo esiyenzayo njengabazali lapha ikakhulu koBulawayo, amabhuku yiwo abantu ade siwadobe sesilungiselele ukuthi khona izikolo zivule. Okwekhisimusi leli kuzabe kulilanga nje elifanana lamanye amalanga, asiwe ukuthi lokhana kwakudala ukuthi maybe sizathenga lokho grocery sidle abantwana labo sibacecisi, akusuke kwenzakala okwakathesi. Okwakathesi vele sigcina ukuthenga i-stationery for umnyaka ozayo ngoba izinto zinzima and asesaba lokuthi nangomnyaka ozayo intengo zase zikhwelile. Sikhuluma kunje amafizi akhwelile and aqanise ngemali esingayenelisiyo. So ukuthi sikhanye sithabele usuku lolo lulodwa kunzima kakhulu ngesimo lesi esikhona eZimbabwe. So okwakathesi vele singathi thini iKhisimusi izadliwa mhlawumbe laba mebabalendiva eGoli, kodwa umuntu ohlala lapha eZimbabwe City osebenza lapha akula iKhisimusi vele angayidla ngoba imali yakhona vele ayeneli lutho. Ngaze uhambe uyeyithatha lapha ebhanga vele uphuma lepha ebhabheke yodwa kuphela ungathenganga lutho. So esingakutsho nje ukuthi khona lonyaka vele akula iKhisimusi esizayidlala kuyabe kufanana lamanye wonke amalanga.
Manje bona abantwana libatshelani ukuthi leli lilanga leKhisimusi kodwa asenelisi, bayakuzwisisa yini nxa libachasisele?
Abantwana uthi bakuzwisisa ukuthi khona hayi imali azeneli, kunzima kakhulu ukuthi bakuzwisise, kodwa akula ngenye indlela ngaphandle othi batshele ukuthi khona anti yabona athesi ngithengele lokhu okwesikolo. So khathesi yikho okuqakathekileyo, okweKhisimusi sizathi sikwenza ngokuya kwesikhathi ngoba akula ngenye indlela. La ngaze kuye kuyabe kunzima sibili, kunzima ukuthi khona baze bakubazwisise ngoba time yasongani mhlawumbe sekela ngoba singafuni, kodwa nje labo siyabatshela ukuthi hayi liyabona lanithi umumo unjani. So sicela lisibekezelele okwakathesi lesi sithenga vele into zesikolo ba sikhathi esingakhayela iECD lapha eZimbabwe laba be early childhood development abantwana abahamba belabo 4 years istationery sabo siyadiba because bala ungamabhuku abakusebenzisayo sikhathi e bookshop yabuthenga nge $80 elilodwa ibhuku kumele asebenzise about 8 books so imali yakho nabiningi kakhulu so siyazama ukuthi sikhulumisa la ukuthi hayi nguthengile lokho yabo la lokho ungcenga ukuthi hayi mntana nami nguthengile lokho kwesikolo okwekhisimusi siyathesa ukubona ngoba kunzima kakhulu ngoba nxa singathi mhlawumbe senze okwelanga lona leli elilodwa vele akusuke ukusikise ngasezulu izikolo siyabe sesikhala ukunjade sifakelwe ama-message ezikolo besithi khona sibuye for ama-fees ama-top up so vele ukunzima kakhulu ukuthi khona sikhangele lilanga lelikhisimusi khathesi siyayenza khona lokho kwesikolo langaze bengabe bejabulile abantwana kodwa hhayi sizaqakathekisa kwesikolo ikhisimusi sizabe sikhangele khona lokho sizaphoma ukwenza nje khona lokho okuncane but vele ukunzima kakhulu namhla i-2 kg ye-chicken i-129 so vele kunzima kakhulu ngoba uyakhanthi ngelanga lona lelo engxenye lizabe lizayidla but kodwa vele imali yakhona ayibambeki kunzima kakhulu
lo ke ngunkosikazi Duduzile Nyathi isakhamuzi sakoBulawayo ube khuluma ecingweni le-studio 7 ekhona le koBulawayo
sinabe studio 7 abathi usakusebe Jeremiah
lo Chris Gandhi
nami uzithandekile Mhlanga
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokumanyana ele Unity Day kulandela kulobelana isivumelwano se Unity Accord phakathi kwamnomzana Robert Mugabe oyekhokhela ibandla lezanu PF Lo mnumzana Joshua Nkomo wayengumkhokheli webandla le-PF Zapu ngomnyaka ka-1987. Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu i-5,000 bevela kumabandla ezombusazwe atshiyeneyo besemcimbini wokuthakazelela leli langa elikhefu le-Unity esigabeni se-Lower Gweru izolo. Wona ke kungumcimbi obuqoqwe lilunga ledale lephalamende elimele iVungu constituency umnumzana Omega Sibanda owebandla lezanu PF. Okuninga sikuzweni kuntatheli indaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda eseGweru.
Abantu abaningi bajabule kakhulu ukubona iqembu lenguqu elikhulu eZimbabwe yele Dynamos. Idlalela ebhuqwini lomaboleni leqembu le-Tel 1 okuyinto ebamangalise kakhulu. Umnumzana Omega Sibanda umeli wevungu ephalamende uchaza ngomcimbi lo oqakathekisa ukubambana nokusebenzela ndawonye kwabantu.
Kithi lapho engikhona ngakuthatha njengo-MP ngathi mina ngu-MP womuntu wonke. Asibamba nenini Dynamos ngiyabonga kakhulu ibuye all the way from Harare ngibonga ubaba Marriott babuye bonke ibhodi ye Dynamos ngibonga abantu bangapha osabhuku bonke basebenzi iziduna zonke zikhokhelwe ngusogwala futhi zonke inhlangothi bonke wonke amaphathi abelapha ngibonge kakhulu
Umnumzana Benjamin Balawe World 7 ungukansela webandla eliphikisayo le-MDC. La ebesemcimbini lo njalo uthi usebenza kahle lo MP wakhe kuloba nje u-MP wakhe engwezanu PF.
Ubizile abantu bonke wathi bangakhethi umhlobo. Njalo wakhuluma ukuthi ngizazama ukuthi ngibise le-Highlanders le-Dynamos ukuthi izozama ukubambanisa abantu ukuthi abantu babe into yini. Wona labo bantu ababili abayibo bezinto yikhona uNkomo nomgaba abasebe. So bachiya bathi la ngaleli hlalele kuphela so yikubona silapha sise kuyimidi
unkosazana Shilamu derere lelunga lebandla leZANU PF yena ke ujabule wamagama ngosuku lolo
isuke esigabeni sako sune village ilanda ilanga le unity day kubambana kwabantu bonke eZimbabwe so lapha ngifunde into eziningi akukhethi party kufuneka wonke umuntu uthi abe la ngiyathaba ngoba sibe sibaningi hlangane labo babompala ngithabe lokubona oPhilip Chiyangwa engangibazukela emaredweni kuma-TV namhlanje babone live
labe bandla le-MDC bebekhona bethakazelela usuku lwe-Unity Day unkosazana Fortune Biba ngomunye wabo
sikholise kakhulu nge-unity le kade khona mina kodwa ngingowebandla le-MDC kodwa zange sike sikubale konke lokhu futhi thina singabaliphi bandla sizama ukuthi sithuthukise ilizwe ukuthi sibambane. Ukubambana kuqhakathekile njalo i-development yeqhakathekile ukudlula konke.
Unkosana Tendai Mhlanga uthi ukubambana kuyinto eqhakathekileyo.
Ngutendai Mhlanga owe-ZANU-PF Ward 7 esigabeni sakoPhisi eSt Clair. Ngilapha emaboleni size ngelanga le-Unity Day. Nokujabula kakhulu ukubana sihlangene. Hayi kutshengisa ukuthi abantu balokubambana ngoba kulokuthula kulakuqokozela okukhona abantu balalela okukhona. Sinabantu abaningi abakhona abasevakashela abavela endaweni ezehlukeneyo. Sibambene hayi kuhle sibinto okujabula okukhulu.
Ngemva kokudla kuthe selimathunzi kwaba lo mdlalo we-Dynamos le-Tel 1. Mnumzana Raman Kumbo ngumqeqeshi weqembu le-Tel 1.
So we-Tel 1 that is food that is part of it. It was igwira abantu abona ngeyethu la. And the solution generate support yethu lathi lapha igwira. So just let it that kulaba yes-Tel 1. Onto kona lapha phela i-Tel 1 ngeyigwira. So lapho ukuthi labo bebele bhora ku-Premier League ukuthi belungelanje kuthi besupport i-team yabo phela. So ababuye bezosupport i-Tel 1. Ngizabona ukuthi lokuthi bathela bebuyela amathimu amakhulu ngokwaye le ndawo zo-Dynamos okay babebuya lapha kwaba le-privilege yokubuyela abantu ama-Africans ngenxa ye-team yabo yalapha egwira.
Umdlalo wenguqu odumileyo owakwadlalela i-Highlanders uJoel Luphahla uthi ukubisa amaqembu enguqu amakhulu emakhaya kuyanceda ukuthuthukisa umdlalo kwabasakhulayo abahlala khona.
Ama-games la aqakathekile kakhulu umsakazi wami because you never know who you are going to run against. Because I think kulama rough diamonds emakhaya uyabona ukuthi i-challenge is great. Nami ngithi ngatholakale i-challenge nami i-Highlanders besihambela futhi besiyathengisa izinto zabo abezithengisa abanye bethole i-chance ukuthi babukele ibhola nasebembona. So these are the kind of games that we want to give to the people kuma-rural areas.
Iningi labantu kulesi sigaba bathi abakwenzelwe ngu-MP wabo abasoze bafa bakukhohlwa. Bathi badle, basutha, bagida, babukela umdlalo wenguqu lapho iqembu le-Tel 1, the Wafer Boys, linqobele i-Dynamos Dimbare 4-3 kuma-penal shootouts. Lathatha inkezo ye-Unity Cup. Ngimele Studio 7 emaboneni elowakweru, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra Chisa Sibanda. Kodwa abanye bathi ikhefu le-Unity Day alibakhumbuzi ukumanyana kodwa libavusela ukudabuka kwenhliziyo zabo. Sixoxe lomunye wabo otsho njalo umnumzana Ernest Mlandu Moyo owayeyisibotshwa ngesikhathi sempi yenkululeko.
Kanti ukhuluma lomuntu owahlukuluzwa kakhulu ngalesi sikhathi. Ngibona le ilanga kini lithi ukukhumbula abantu ababulawa ngohulumende ekhangelela ukusiqeda eMandebeleni. Kimi lithi ubukhulu kakhulu lokuhlonipha abaningi bethu abadlulayo. Kakukho okunye likukhuluma ngaphandle kwakho lokho okuphele engikukhumbulayo ngoba nxa wabulawela abantu lawa wasila kuleyo mbucazwe seliqeda ukukhipha amakhiwa kuyahlupha kabi ukuthi ukukhumbule kuye kuphela.
Ye kodwa ke siya sizwe bona abanye laba abasembusweni abasalayo abe bekubandla le PF Zapu kodwa basala kuzana PF. Ungathini wena ngalokho ukuthi kulokhu kule Zapu yini kuzana PF?
Yeah, kuliqiniso ukuthi kulabantu abasalayo langasikhathi senti phela kukhona abantu ababevele bengisasithi ngoChombe bese sokuthela uChombe bodwa kuzana PF. Ngokuthi nxa sikhumbula leli langa sibakhangele bephakathi nxa ngawuxoxa labo bathi bona kathi la bantu bazifuna ukubavusa yini abantu be-Gugulown anti yezi ngoqi yangikhona umuntu esowotha umlilo wesela wahle waba lisela nangikwakhe. So labo bantu thina sibone ngani besele ngale bavele kabakho la sebajoyina bo labo bantu ababesibulala. So labo bangababulali ngokufana labo labo bantu ababesibulala.
Kodwa labo abasukayo kuzana PF babumba katsha izaphu kungani ibandla lakhona aliphumeleli lisiya phambili kungakubangelwa yini?
Ye ukungaphumeleli kwalo kumbe lokuphumelela kwalo kubangwa kubangelwa ukuthi laba bantu bayakhuthaza but abantu ababakhuthazayo abaningi bangikhona lokhu bephakathi kungaphansi kwezicuku bayesaba ukuphumela egcekeni ngoba umbhuqazwe phela azange kutshengise ukuthi uyaphila ukuthi usuphelile. Lakhathesi nje sikhuluma so sikhuluma lesi sikhanga ngikhuluma lawe gani kulo baba lokuthiwa nguNali owe-NPRC esikhumbele ukuthi ngakhathesa abantu sebehlambulukile sebephumile ezixukwini akutshengisi lutho okunceda laba bantu kutshengisa ukuthi laba bantu bebephakathi kokwesaba ngeke baphumele egcekeni ngaphandle kuze kuvele sile ukuthi kuliqiniso ukuthi sokuxolelwana kumbe yini indlela abangaxolelwa ngayo kumbe abangabona ngabonakala ngayo kucwa ngabantu
lo-ke ngumnumzana Ernest Mlandu Moyo owayesibotshwa ngesikhathi sempi yenkululeko ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abamabhasi lamakhombi aya emaphandleni sebekhweze imbadalo ngesilinganiso phose esiphindwe kabili. Abanye abanini bamakhombi lamabhasi babikwa betshele iphephandaba leli ukuthi ukusilela kwamafutha edizili yikho okubangela ukuthi bathenge emkambo wensitha lapho amafutha adula khona labo bese bekhweza imbadalo. Iphephandaba le-Newsday lithi ibandla le-MDC lithi inkulumo okumele zenziwe ngezokuguqula imithetho enqabela ukhetho olukhululekileyo, hathi ukudinga izikhundla njengalokhu abathi kwenziwa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu balaleli bethu. Ye kumilayizelo lisithumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318.
Ndiyavuka balaleli labasakazi. Hayi dina siyavuka. Hayi ehlelweni lukahulumende olokwehlisa intengo yempuphu siyambonga. Simbonga kunjalo kayenze kubonakala ukuthi nguye uhulumende okhulumileyo, kungakhanyi njengathi kukhulume usobhukwe reserve okuthi akulandelwa. Kayenze into ebonakalayo ngoba abantu abaningi ngabantu abasemakhaya abangasebenziyo, plus uyakwazi uhulumende ukuthi imali yakhe leyayipha abantu ayisebenzi. So abantu ukuthi bangathenga njani layo i-50 naleyo inkulu kakhulu. So singathi uzamile but akukhanyi ukuthi nguye okhulumayo, kungakhanya ngathi nje kukhuluma usophu. Ngiyabonga magezi.
Salibona nibalandeli Studio 7 enjani nonke. Hawu ukuvinja kwamabandla la aphikisayo akusebenzi vele ngoba loku abakwenza nje kucindezela, akukho right. Kucindezela ngoba bebona nje ukuthi vele abavuzwani leqiniso. Kodwa-ke mina endlela engibona ngakhona ngale ndaba kaThabo Mbeki kuthiwa ukhona uzuzama ukutahlanisa abantu ngokomnotho welizwe, hayi kahlanganise bona bona la bona lokushamisa la bomnangagwa. Thina mayeza ngabakithi nje zihlale zifake ucingo nje kube umngcele one time kube those are those abaleya abangapha bangapha sikukhathile thina.
Ngiyalibingelela lonke elisebenzela iStudio 7 lani lonke balaleli. Mina igama lami nguSithole kwaBulawayo. Indaba yokuphila kwethu eZimbabwe lokhu siba nzima suku ngensuku, kungani akusela government pho manje sesiswele lokuthi sizaphephela ngapi bantu bakaNkulunkulu, ngoba umnankagwa lothiwenga lohulumende wabo they've lost touch with the reality. Abasakwazi ukuthi benze, they've just become puppets of China. I-China yilizwe elifuna nje ukubenefita at the suffering of the masses of Zimbabwe. Njalo okwamanje i-opposition sokumele ithathe inyathela eliqinileyo engakaze ilithathe, ihambe e-United Nations iyefaka udaba lolu olwemisirulu ngeZimbabwe ngohulumende lo wamasotsha, ngoba isadikile e-AU akulalutho oluphumayo. is just a club of dictators. Bakhangelele bona ukuthi uhulumende ongawukhona kumbe yiliphi ilizwe behambe nje just to show their faces and they become toothless people. Yikho okwamanje izinga eZimbabwe elokuhlupheka selifike ku highest level of suffering. Njalo nxa nsizwa umuntu onjengoguthu ekhuluma eStudio 7 ethuka kanje, I am so disappointed ngoguthu. Ugudu used to be vibrant, as he says, but now he's a vibrant of insulting the opposition where he came from. Ugudu must be very careful nge language yakhe in this Zimbabwean politics. Engazathi nxa esengena umhlangano lomnankagwa azibone angani is very special over Zimbabweans who are suffering. I'm so disappointed ngoGudu. Abantu abanjengabogudu they must never get a platform ku Studio 7. They are very insultive. Uyayangisa ugudu. Xa ephiwe imali yizanu, you must just eat that money, close his door and shut up. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani. Nivuka ninjani bantu beStudio 7, ninjani bantu beStudio 7. Siyaphila, siyaphila impela. Siyanamukela. Hey, yazi, mina ngizubuhlungu kakhulu ngale nto eyenziwa ngabantu bakithi emathebeleleni. Abantu bakithi emathebeleleni, mangithula ngibheka, yibo abenza ukuthi izanu PF ingaphume embusweni. Ngoba one, banejelasi. Abantu basemathebeleleni, hayi, asiyekeni ijelasi, sizameni ukuvusizwa, asiyekeni ijelasi. Abantu basemathebeleleni banejelasi. Nangomunye wavula iqembu lakhe wathi yena ye Mthwakazi Republic, wathi kodwa Mthwakazi Republic wakhona loyo akusiqembu elingavusa ilizwe leliyana, liqembu lobandlululo. Ngubani umuntu ozobuya ezo-investa koBulawayo lapho okunomuntu obandlulula abantu khona? Two, nangomunye usevula kwakhe lokho abakubiza bethi MDC Zimbabwe. For ini? Yabona ukuthi manje ene futhi mangibheka iZANU-PF isebenzisa abantu bakithi emathebeleleni ukudestroy MDC. Ene manje mangaqhubeka kunje abantu bakithi besenza kahle, lelizwe leli angeke lize livuke, never. Iyabona leyo nto yiyo enziwa ngabantu bakithi emathebeleleni. Abantu basemathebeleleni ikakhulu emakhaya bavotela iZANU-PF, as long as iZANU-PF ibaphukudle. And nalokho kudla ebapha khona akusingokwabo, kudonethwa yi-United Nations. Abantu basemathebeleleni, hhayi, asizameni ukukhweza ama-socks. Kahle kahle kumele sibe yazi into esiyifunayo. Ngiyabonga.
Ye labo ke ngabalaleli bethu abasithumele amazwi yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kodwa ke balaleli, lingathumezeli imilayezelo emide kakhulu edlula ama-2 minutes. Siyabonga. Ngamafitshane ke sikhangeleke ezalapha kwelemelika. Usomlomo edalele eParliamente ngapha kwelemelika elithiwa lona iThe House, unkosikazi Nancy Pelosi, elokhu esala ukuqhubeza amaphepha okuthonisa umongameli Donald Trump edale leSenate esithi kukhona okumele kuqale kulungisiswe. UPelosi uthi kumbalwa okumele kulungisiswe engaqhubeli amaphepha la athiwa ngama-Articles of Impeachment idale leSenate elilamalunga amaningi awama-Republicans, okungabangela ukuthi khonale nxa kungahambanga kuhle bazavota ukuthi umongameli Trump engaqotshwa esihlalweni, ngoba lapha okuthiwa khona se-impeachwe khona ku-Senate, ku-House, bekugcwele amalunga edale awebandla lamademo awama-Republicans abayibo abebandla likamongameli Trump. Nxa bengahambiswanga abanye okuthiwa kumele baphe ubufakazi ababesebenzela uhulumende kamongameli Donald Trump, kuzaba nzima ukuthi bamsuse esihlalweni.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington 9 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi le ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Kwamanje ngeke sithathe ikhefu silalela uCooksman ehamba labanye bakhe abagoqela ke uMadlela. Ehamba lo Madlela labanye abangani babo ithiwa yona uza ngikhomba. Sigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebayisilazo kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga lekhisimusi, kodwa iningi lihlaba umkhosi ngomumo wezomnotho. Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 bevela kumabandla ezombusazwe atshiyeneyo bebecupha mgani munye emcimbini wokuthakazelela usuku lwe-Unity Day emalobeni emaboleni esigabeni se-Lower Gwebu. Izolo lapho iqembu le-Dynamo selincikelane khona lelethe 1. Silusigqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande.